kati sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 kumpalakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lithi umnyaka ozayo lizaqhubeka liququzela ukubunjwa kwahulumende wesikhatshana iNational Transitional Authority, hathi uhulumende womanyano.
Wehlulekile u-ED, wehlulekile. It's been a disastrous year. And ED is personally responsible for ukudubeka kwabantu baseZimbabwe. Yes, Zanu PF yakhe.
Umphathi ntambo obona ngezemvelo kanye lezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu sekhuthaze abantu ukuthi bahlanyele izilimo ezingadingi amanzi amanengi ezifana lenyawuthi lamabele.
Siyazama sisebenza sonke labogatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region, ukuqoqela iMaswingo, part of Midlands, Mid-South le-Mid-North, ukuthi bakithi asilime nini okwakuthiwa ngama-small grains, thina sikuthi ngama-traditional grains.
Inani labantu abafe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi lehlile kancane nxa kuqathaniswa lanyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi umnyaka ozayo lizaqhubeka liququzela ukubunjwa kwahulumende wesikhatshana iNational Transitional Authority, hathi uhulumende womanyano. Leli bandla lithi umnyaka lo esesiwugqiba ubumubi kakhulu, kodwa lizaqhubeka ngomnyaka ozayo lilwela ukubunjwa kwahulumende okhululekileyo. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okunengi ngabakufisela ngomnyaka ozayo.
Thina njenge-MDC siqalise umnyaka sithwele nzima gadalala. Uhulumende ka-ED low uqalise umnyaka ngoJanuwari ebulala abantu baseZimbabwe, ebopha abantu baseZimbabwe, wabopha abakhokheli bethu abagoqela oTharton Wente, oAmos Tshibaya, oJob Zikala, baningi abakhokheli bethu, oMasara futhi oMasara. So siqeda umnyaka silwisana nohulumente, sazama ukutshengisela emgwaqweni, wagcwalisa amapolisa, sazama ukuyenza i-Hope of the Nation address, wathumela amapolisa eMorgan Tsvangirai House, basibhula. Konke lokhu kwenzakale lo nyaka, i-economy yeZimbabwe isiwa, intengo zikhula, amaZimbabwe edubeka. So thina njenge-MDC sithi 2019 kube ngumnyaka onzima. It's a year that we want to forget first. Ngakho ke njengamaZimbabweni sithi wehlulekile u-ED, wehlulekile. It's been a disastrous year. And ED is personally responsible for ukudubeka kwabantu baseZimbabwe. Yes, Zanu PF yakhe.
Manje umnyaka lo esiwuqalayo liwubona njani? Zikhona yini inhlelo eliziqoqileyo?
Thina njenge-MDC sithe sizaqhubekela phambili silwisa ePhalamende yaseZimbabwe, sizaqhubekela phambili ku-local government, sizama ukuthi sivuse ngendlela enhle kuthiwa yi-service delivery. Simake sure ukuthi ama-councillor ethu, OMP bethu, abakho corrupt, lento ezinjalo. Plus futhi sizazama ukuthi nisikhulume layo ubaba uMbeki, ma kuvumeka ukuthi kube lama-talks lawa senze kwenzeka ukuthi nisisebenze ndawonye namanye amaZimbabwe. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi sizaqhubela phambili sitshengisela everywhere esingatshengisela khona, ikakhulu emgwaqweni. Sizama ukuthini kube nenguquko enhle eZimbabwe. Sithi maZimbabwe, bophani ziqine ngoba sekuseduze lapho esiya khona. Uyeza uhulumende kaZulu, uhulumende oyintando kaZulu, uhulumende lo khona okayidiwa amabutho amasosha lowo, sokumele uthabalale. So thina sithi njenge-MDC, let us get ready for change. Change is coming. Asebenzeni ndawonye maZimbabwe.
Manje nxa usithi umbuso useduzane, ukhuluma ngombuso we-unity government yini kumbe kukho khona okunye esimele sikukhangelene?
Thina njenge MDC sithi asifuni la kuzwa ngeGovernment of National Unity, siyayizonda, asifuni la kuyibona, asibuyeli lapho esavela khona. Thina njenge MDC sithi sifuna i-national transitional mechanism. I-national transitional mechanism ayiso yebandla zamapolitiki, ngiyawo wonke umuntu weZimbabwe. Sabe siyacela ukuthi kube lokhulumende nalowo 2 to 3 years sibese sisiba lama comprehensive reforms, sibese sisiba lama elections. So thina njenge-MDC asifuni ukuzwa nge-government of national unity. Ngifuna futhi ukuthi abalaleli bazi ukuthi thina njenge-MDC amanga aluhlaza akhulunywa yi-Herald ukuthi thina sithe sizajoyina i-Pollard. I-Pollard asisoze safaza ayijoyina. I-Pollard asisoze safaza ayijoyina. Asifuni la kuzwa nge-Pollard, asifuni ukuzwa nge-government of national unity njenge-MDC.
Manje i-transitional authority le lifuna ikhokhelwe mbani?
Yikho ukuqala sicela ukuthi kube le national all inclusive dialogue. I-national all inclusive dialogue le izavumelana ukuthi ngoba ababa ngabantu abangama leaders e-transitional mechanism, and then from there i-transitional mechanism beyikayenzakala e-Ivory Coast, e-Sierra Leone lezinye indawo ezindalo, iyabe incedisa ngabo SADC, e-EU nabo United Nations, and then kungaphela uhlelo kube sokuthathwa ukuvota. Ngakho ke thina sithi i-national all inclusive dialogue izakhuluma ukuthi bani ozakhokhela.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umphathintambo kahulumende obona ngezemvelo kanye lezomkhathi, umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu, sekhuthaze abantu ukuthi ukuthi bahlanyele izilimo ezingadingi amanzi amanengi ezifana lenyawuthi lamabele, njengoba kukhanya kungelazulu lonyaka. Uthi indlala esihlala ihlasele uzulu weZimbabwe njalo nje ibangelwa ikuguquka komkhathi, i-climate change ngesilungu. Ukuguquka komkhathi lokhu kudala ukuthi ilanga lichise kakhulu njalo lisilele izulu. Kwesinye isikhathi kubangela ukuthi kube lezulu eliningi eliba lomonakalo lichiye abantu endlaleni. UNdlovu uphatheke emhlanganweni wamazwe womhlaba obukhangele indlela zokulwisana lwaloludubo eSpain kumaviki adluleyo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lwaye ukuthi sizwe okunenge ngaloludaba.
The climate change is also threatening the food security because ama-rain patterns have changed. Specifically, scientists are wanting to move closer to more sustainable ways of farming, as the global irrigation with drip irrigation center pivot. So adaptation should address those issues, but there is less appetite for that. That's why Mawuzile is going to come up and ask us to have more optimism, more optimism. You are my issues. It's a very strong one.
Ungathi kulokusebenzelana yini phakathi kogatsha lwakho logatsha lwezokulima, ngoba njengoba usitsho i-climate change iphatha kubi udaba lwe-food security. Ungathi lilokusebenzelana yini phakathi kwama-ministries enu libacebisa laba be-agriculture ukuthi hayi umkhathi ngokuya kwesikhathi njengoba unje ukhanya uza kubanje, lingakhuthaza abantu mhlawumbe sidinge inhlanyelo ezihambelana le-climate ekhona ukuze abantu bakhona ukuthola isivuno esihle lanxa kungela zulu?
Uyitshaya khona mfowethu, siyazama, sisebenza sonke labo gatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi, kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region, kugoqela iMasvingo, part of Midlands, much south, much north, ukuthi bakithi asilimenini okwakuthiwa ngama-small grains, thina sikuthi ngama-traditional grains. Ajayele ukuthi angani ayamelana lokusilela kwezulu, uyazuza inzuzo engconywana kulokuthi leyo nsimu yakho yodwa olayo ufake umumbu ungatholi lutho ubukele ubuna usitha. Kungani singafaki esikwazi ukuthi sizathola inzuzo? Uhulumeni uze wahamba waya kuthi phambili, lokho ozabe ukutholile wena asithi ngunyawothi wakho ulethani, kodwa ufuna ithani lomumbu uyahambisa e-GMB, akula prize yokuthi kuzathiwa uyatopa up. Kwakukhona kudala ukuthi kwakuthiwa ithani yonyawothi iphile kuleyo mumbu, kufika nje kusiba yi-butter trade. Siya unyawothi wakho uthatha umumbu, siyawazi ukuthi abaningi kabasakuthandi ukugiga esakhula ngakho thina, sebefuna ukugayisa umumbu kuphela. So sizama khonoko ukuthi abantu banciseke, sikhangela lo nyaka masibona ama-focus akhona akutshengisela ukuthi lizaba liningi kakhulu izulu. Kwezinye indawo yebo lizaba lisanela, but kwezinye indawo siyakhuthaza kakhulu ukuthi kasihambe nini siyolima kumbe luphoko kumbe ngonyawuthi kumbe yithweta, okuzasincedisa kakhulu ukuthi singabi le ndlala. Sibona indlala ebesihlangane layo lo nyaka, asifisi ukuthi kufanane kulo mnyaka ozayo.
Lo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathi ntambo kahulumende ogatsha olubona ngezemvelo lezomkhathi, ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekoBulawayo. Lithiye indlebe kusasa kuhlelo lwezemaphandleni Lizwe uNdlovu exoxa kabanzi ngemizamo kahulumende yokulwisana lokuguquka komkhathi i-climate change. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umlingisi odumileyo uMichael Douglas weleMelika lomkakhe uCatherine Zeta-Jones baphakathi kokuvakatshela ilizwe leZimbabwe edolobheni leVictoria Falls. Iphephandaba leChronicle lithi kufe abantu abangamachumi amathathu lanhlanu ngelanga leKhisimusi, okulinani eliphansi nxa kuqathaniswa lanyakenye esikhathi sinye. Iphephandaba leChronicle njalo lithi isiphathamandla sikahulumende esigabeni seMatabeleland North, uNkosazana Latiso Dlamini, usehanjiswe emthethwandaba ngomunye umama othi uthandana lomkakhe uBrigadier General Simo Maseko. UNkosikazi Sibonelo Leslie Maseko uthi kumele uMadlamini amhlawule imali engangengxenye yesigidi i-$500,000 ngoba esephule umtshato wakhe. Okwamanje ke balaleli, sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu kumlayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli, lisithumezele imlayezelo emfitshane ukuze senelise ukudlala yonke. Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani bantubakithi, sanibonani kustudio 7. Siyanamukela, siyanamukela, siyajabula. UKhisimusi noma uKhisimusi ubheda, kodwa as long siphila. Eyi, yazi mina ngizobuhlungu kakhulu ngalo hulumeni lona wezana uPF, the way ayenza ngakhona, uhlukumeza abantu. Khona manje akunagetsi emabhenki, akunamali ezibhedlela, akunamithi, amagaraji anafiweli. Uzodizwe bandlelo ene manje okokuqala bayakwazi ukuthi bona barobha batshontshe ukhetho, kodwa babhizi basafuna ukubusa. Ene manje mangibheka ukuze izanu PFC ikhiphe, asikhiphe asiyekene ukwenza amaqembu amancane, omunye naye yenza iqembu lakhe elincane, abantu nabo bagijime bavotele iqembu elivulwa manje, ngoba lo muntu lona akazimiselanga ukuthi yena angavusa izwe. Angeka wini ungamvoteli umuntu ongeka wini. So kumele uvotele iqembu elikhulu wazi ukuthi at least noma lirojiwe kodwa kungcono. Ene manje lo muntu lona ovula iqembu lakhe umuntu ofuna nje umsebenzi,
ukuthi angene parliament abelokho ehola every month angeke azancede ngalokho yena nje sifanele ukuthi silonge ngenile abelokho ehola yabona amaqembu qembu lamancane avulwa manje abantu bangagijimela izinto bangazazi yabona indifanele ngiyabona
awushoda nje basakaze hayi siyalizwa umlayizwe siyayizwa sibilile lokhu zenzenele ukukhuluma kodwa hayi mina ngibona ukuthi ungaba lenguquko eZimbabwe ngibona sibili hami ngendlela izane ebulala ngayo umkhono womhlaba kwelizwe hayi vele ngalokho athe sogawula abakukhulumayo lomnankagwabo hayi kanti bekungaba njani vele ukuthi behle bephume vele beyekele balokhu bebhizi beziya phambili besibulalele ilizwe akula into abayenza bavele sobehlula ukuseli ukuthi even lokhu kodwa bayakwenza lokhu bekhathi MDC bona benzana anti boyiba bathi baphethe amakhiya khona kuyini abakwenzayo
ye hayi lapho inkinga ukuthi abantu bakhona baqinisa amakhanda hayi ugcina ungasazi musu ukuthi kwenzakalani abantu bezana hayi thina siyahlupheka ngaphandle kwamazwe bona batshontshe izimali lapho kodwa inkinga bayazi ukuthi bona kwenzakalani lapho
salibonani basakazi be-studio 7 hhayi liwuphethe kahle uhlelo lenu hhayi siyabonga mina ngubhanda moyo ebulilima west kondolwane ye kati abadala laba bakhuluma batatazela nje bevimba kungazwakali bathi bayalungisa balungisani kade kungalungiswani abeke bekumoya phasi bakhulume njengabantu abadala abantwana beyenzeni ma beseza kanje abakhulume kodwa kulungile kulungeni abantu bekhala kangaka hayi kwinto elungayo abake bebeka imoya phasi siyalungisa ahlale phasi njengabadala abantwana bayezeni bafundani hayi bakithi hayi siyabonga bafowethu be-studio 7 hayi qhubekani ye mbongele lo mfowethu umoyo lo kakhuluma laphana ye umoyo nami ngumoyo ngumntanami lo umntwana umfowethu Ndolwane siyabonga ukuthi hayi siya siyaluthanda uhlelo lwe-studio 7 ngiyabona
sanibonani basakazi nomphakathi wonke wakithi kwele Zimbabwe ngu-Gerald Ncube wasesigodini okhuluma eZimbabwe angicabangi ukuthi kusazoba khona ushintsho eZimbabwe anytime soon cabanga ukuthi izinto zizoqhubeka zisoma lokho esikubone kulo nyaka esiwuphethayo 2019 cabanga kuzoba worse kulo nyaka ozayo unless izulu malingana kungaba ngcono kodwa mali qhubeka liseze nje ekungacaci ukuthi liyana noma cha ngoba vele ikakhulu thina ngapha esabeleni semandebeleni siyazilimela ma izulu linile so ma lingaqhubeka lingani hayi kusho ukuthi kuzoba nzima ebantwini bakithi kakhulu kodwa thina kithi silapha eSouth Africa hayi angiboni ukuthi kungaba khona ubunzima ngicabanga ukuthi kuzofana nje ngoba eSouth Africa vele kuhlezi kungconywana na makwe ukuthi usebenza umsebenzi ongconywana
sitshena njani izihlobo ezinhle ethuna hayi kunzima mnyaka lo qhamukayo kunobunzima obungezelelwe kane ungakhangela nje lo nyaka awusekwenzekele vele hayi kuyasitshengisa okokuqala phandle phansi isikwakho okutshengisela ukuthi izifuyo azindawo azisayindawo vele ngendaba yesomiso nelanga emasimini kade kulinyiwe konke sokuphephukile so kusikhomba kamhlophe ukuthi unyaka lowo unyaka wendlala enkulu ekwedlula yonke okokuthi alibana amadoda asarenda ehle sihlalele phansi ngoba kubi shem kubi
alibonani balaleli be-studio 7 bonke Zimbabwe yonke la ngaphetsha kwamazwe kubo bonke abalale studio 7 igama lami mina engikhulumayo uNdiweni lapha endaweni yaseNkayi engingakutsho ukuthi inguquko eminyaka nozayo angeke ibe khona esikukhangele ubunzima vele ngoba sesitshele ngobunzima bomnyaka ozayo okungenza ngitsho njalo ngikhulumela endaweni yasesikolo bakathi esizikolo ma zikhuluma izikhul ufisi akuyafiwa nasivele silambile sibulewe yindlala kanti inguquko engaba khona yiphi abakade sikukhangelele ukuthi kumbi ischool fees ngaka siqhelanga sahlala sikuleyo ndawo kwenzela ukuthi at least abantu bancengise bathi kunjani kodwa ngendlela esikhwele ngakhona sihliza khula times 100 times angikwazi ukuthi sikhwele kanjani
salibonani studio 7 Sibusiso lo okhulumayo nami ngisacela nje ukuthi ngithi fahla ngokubuka kwami umnyaka maqhawe kuzima ukuthi sesingathi mhlambe kukhona inguquko ezinye ezinomthelelo omuhle ezingenzakala ngoba manje akukho okukhombisayo ngaye lo 2019 ukuthi khona okukhombisa ukuthi mhlambe kuzoba nenguquko. Izinto lokhu zisoma siyaphambili. Ngeke ahamba emabhasini ngiyogibeza umfowethu mhla ka 13 ngathola ibhasi isithi 700 kwaba nebhadi nje ukuthi yayisigcwele. Basebethi wozani ke kusasa ekuseni. Savuka ngo 4 o'clock saya ebhasini sayithola ibhasi isithi 900. So angibona ukuthi kukhona into ezoshintsha laphana ekhaya or ezoshintsha empilweni zabantu.
Siyabonga ngabalaleli bethu ke labo abasithumele imlayezelo kunombolo zethu +12024650318 yizo ke inombolo ze WhatsApp. Siyabonga. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi ilanga leKhisimusi lanqabe lilihle emazweni ekhaya yikho ezazijabula khona ngaleli langa umumo ungakonakali. Sixoxe lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ngelanga leKhisimusi sisizwa ukuthi balidlale njani njalo bacabangani ngalo nqabe cabanga ekhaya.
Hayi lapha ilanga leKhisimusi liyathakazelela kakhulu. Kakhulu kakhulukazi ye. Ngaba izimoli bayahlangana bethengelana iziphiwo kakhulu kudliwe kunathe sibili. Hayi liyathakazelelwa. Phose lakho kodwa kuyafanana lekhaya nxa kwakwakhiwe ngoba abantu babehlangana lezo moli bavele indawo zonke kodwa nje ekhaya ngiyabona sokuphanjaniswa umomo wezinto ya.
Yes, yabona ukubana ngapha kweleMelika kuyaqakathekiswa inkolo ezehlukeneyo okokutsho ukubana bakhona abangasoma Kristu abangananzi leli langa. Baningi yini?
I think ngiyabona bakhona abangananziyo. Baningi sibili kodwa angikholi ukuthi nxa ugqathanisa lokuningi balaba balinanzayo. Yabona abalinanzayo baningi kakhulu ukuthi laba bangalinanziyo bagcina bengakhanyi, bagcina besiba yingcosana nje.
Ye kodwa siyabona kulelinye njalo ilanga lesiKristu eliqakathekiswayo ele-Thanksgiving. Ungathini ngaleli langa nxa uqathanisa leleKhisimusi? Ayafanana yini indlela akhangelwa ngawo?
Ya, la malanga vele aphosa lengana aba ngotshikile obhanga. Sengingahle ngithi leli futhi layo liphezulu ngoba leli especially ngeza ukuthengisa ngoba kuyathengwa kakhulu into ezipho kolani lani. So leli liyaqhama kakhulu kwedlaleli ya.
Ngeliphi eledlule lini?
Lele leKhisimusi. IKhisimusi liqhamile ngoba lathi emsebenzini asebenza amandasti lapha siyavala sibile kwamalanga sibile amaviki athile ya. Kanti iThanksgiving hayi. I-holiday la yasibile enkulu kodwa ngikhole ukuthi ingafika kuleli.
Manje kuyikuthi uyakhetha ukuthi udlalele ngapi ilanga lele leKhisimusi ekhaya kumbe ngaphele eMelika, ungakhetha ngapi njalo ngani?
Khonapho sokudabunzima kana kulabunzima sibili ngoba kwakhiwe kuvele kuyikuthi ekhaya konke kakulani ohluphekwa lwama-fuel, amagetsi, lwamanzi. Hhayi ekhaya kuyabe ku-right ngoba ekhaya vele likufunayo lifuna nje ukudla lokunathwayo likholise limoli. You know, kodwa lapha umkhuba engikhona funeka izipho thenge sibele izipho kuvule izipho. So ngingakhethe ekhaya mina sibili. Yeah.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Lezizalwane zeZimbabwe lisemzansi ngokuyafuna umsebenzi. Kunjalo nakumculo esilaye kule viki. Uyasebenza abuye acule njalo. namhlanje iphethe idlade lakhe elitsha eliphansi kwesihloko esithi He is faithful.
Le album yi-album yokuqala ngqa ngishiqize uma ngicabanga it's about 3 months ago. Ithayikli ye-album yami ibizwa ngokuthiwa He is faithful. Njengoba sisazi ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uthembekile noma thina singathembakalanga.
Awuzwa ke mfana kaMdluli, umculo ophole kamnandi. Kuhle phela ukuthi uzuzibulu azi imbali yakho ngamafichane.
Ngazalelwa kobulawayo Empilo Hospital, ngafunda iprimary yami eNgwegwe Primary, ngayifunda futhi eRobert Zinyoka ePhumula, ngayiqedelela eNkayi Primary. Mina ngaqala ukucula ngisesemncane primary, kodwa okuserious ngikuqale eqenjini elithile elibizwa ngokuthiwa iEverlasting Covenant. Lelo qembu licula umculo we a cappella.
Unyathi nguye esilaye namhlanje uhlelo Hozo Friday mawusanda kusidobha. Wezwa lesifiso sokucula ingoma ngokuthunuka imiculo yabanye abaculi abalomdumo wengoma zokudumisa uSomandla.
Kuneqembu elithile from enkayi okubizwa ukuthiwa iHarmon Sound. Singakwazi ukuthi ngingene kuleyo ndima bese ngicula ngiculela uJehova. Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo lo, ngunanzelele ngoba ngalontsha iCD abantu babuya ngobunengi, bawuthenga ngempela ngobunengi, namanje basawufuna. One of my song lethi He is Faithful iyatrenda ngempela, bayicula indawo zonke. UAugust obuyayo 2020 ngihiqizelinye album lizobele ngelesibili lelo.
Akubusise abalaleli ngamazwi amahle, njalo ubatshele ukuthi bangaxhumana lawe ngapi.
UJesu uyabathanda, asizilungiseleni ngokuba uyabuya masinyane. Ngitholakala kuTwitter, kuFacebook nakuYouTube. Na contact number ami awe WhatsApp noma ukufonelwa ngu +27734533075. Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Yiwo umdumo opholileyo ovela kumculi wengoma zokholo uStanley Nyathi ebesilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lempela sonto ebusisekileyo. Igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa, Ezra Chisa, kuhlelo lwethu Woza 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 Friday. Yeah, usidubeleke uhlelo lwethu lamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla leMDC lithi umnyaka ozayo lizaqhubeka liqhuquzela uhulumende wesikhatshana iNational Transitional Authority, hathi uhulumende womanyano. silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande. Lingakhohlwa ukusitinta njalo ntambama ngo 7:30.